So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Ngibona njani mntwazo omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 lamhlanje ngolwesibili mhlaka 11 Mpandula 2018 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali uthi kumele kubuyiselwe idola leZimbabwe ukwenzela ukuthi umnotho uthuthuke ngemfanelo.
Ultimately, we would like to have a Zimbabwe dollar that is stable, that people have confidence in.
Siyabona ukuthi ekugcineni kwakho konke lokhu sifisa ukuthi kube le mali yelizwe leZimbabwe ezabe yiyo eyakwenza ukuthi umnotho uthuthuke ngemfanelo.
Ibandla leZANU PF lithi abantu kabakhohlwe ngokhetho bakhe ilizwe leZimbabwe.
So kumele ke silandele ilizwi likababa uMnangagwa lokuthi unite. Kumele sithi singayenza khonokho sifakeni umbono sonkeni njengabantwana beZimbabwe, sikhohlweni ngepolitics zamaphathi ezixeganisayo. Kanti abantu kababoni yini ukuthi uyazama umuntu kamlimi.
Umanyano we-MTC Alliance ukhetha inkokeli entsha kulandela ukuguqulwa kwawo ukuthi ube libandla.
Kunezikhundla eziningi ezifakiwe ama-portfolio secretaries lokuthi abazabe besiza ngama-shadow secretaries ephalamende.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU PF lithi abantu abakhohlwe ngokhetho olusanda kwenziwa bakhe ilizwe leZimbabwe elibhekane lokusilela kwemali lokunye okufanayo. Amalunga ebandla leli athi akuncedi lutho ukuthi amabandla aphikisayo aqhubekele phambili elwisana neleZANU PF elanqoba kukhetho olwenziwe ngoNtulikazi. Athi kayisoze iguquke impumelo yokhetho olusanda kwenziwa eZimbabwe ngoba lo mthethwandaba wakubeka sobala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye wanqobayo kukhetho lukamongameli. Omunye wabafisa ukuthi uZulu akhangele ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe ngumnumzana Dingumuzi Phuthi osanda kukhethwa ukuba amele isiqinti sebulilima edale lephalamende. Uqalisa ingxoxo ngokuncoma konke okwenziwa nguMnangagwa.
Into yakuqala enhle engithanda ukuyibabaza yibuciko obutshengiswa ngubaba lo esithi ngu-Emmerson Mnangagwa lo. Umuntu otshengisa ukuthi iZimbabwe uyaza iphumputhi. Umuntu oveza ukuthi ukuba inkaba yakhe ibe senkabazwe eMidlands kutshengisa ukuthi uyasazi thina ngapha umhlubulo wemndebeleni abekwazi abanye abakithi abale eMpumalanga. Ngoba uthe eqala into le watshengisela ukuthi yena kalankethe Richard. Inketa lechari ngeinye yezitha zomnotho lokuphumelela esibisele muva esikhathini esiningi njengezizalwane zeZimbabwe. Ngitsho ngesikhathi sempi inketa lechari ivele iyithengisa iyimvukuzane.
Kulabanye abathi noba kunjalo ibandla le-MDC lokho lisithi lona yilo elanqobayo, so akula nto eyakwenzakala eZimbabwe.
Mina okwakuqala engiza kutsho mntakababa ngokokuthi kanti bana ngithe esiza kwenza kuzavela kubuciko esibubone kubaba uMnangagwa kuphinde kuvele ku-cabinet selection ayenzileyo okuzaba yindlela esiza formulate ama-policies ahambayo. Okwe-MDC lokhu ngizathanda ukuthi ngijaji singabothi MDC sizathi MDC njengoba engxenye kulabakhokheli abanikwa imali bancindele bodwa abawona ibizo le-opposition force yeZimbabwe kuthiwa yi-MDC. Kodwa thina abalandeli be-MDC esiphila nabo emakhaya, esiphambana nabo emigwaqweni, esiwosa nabo inyama, esiphila nabo njengabantu abazalwa ngumama lobaba munye njengabantwana beZimbabwe, ngoba imibono kumele ihlukane. Bona kabalandaba lakhonokho bayavuma bathi uba uMnangagwa wawina ngoba babona ukusebenza esakwenzayo, bazi balandela futhi okwaphuma emthethwandaba. Bayakwazi njalo ukuthi izinto sezihamba kuhle ngoba ubaba uMnangagwa ngumuntu ongadingi ukubusa, ngumuntu odinga ukulungisa amaphutha abakhona elizweni. Pho ke ukuthi sithini MDC ngibona ngazathi abantu bakamlimi kwesinye isikhathi sesibagcona bebonke nje ngendlela engayisiyo. Kasi pho ngupointa sithi kulabantu abanikwa imali ngama-donors, abantu abanikwa imali ngama-core institutions, ama-foreign national. abantu abanika imali in order to cause alarm and despondence in the country. How can somebody oppose the constitutional court ruling eyayiveza egcekeni ukuthi kwahamba njani, which was televised internationally, into eyayizwisiseka kuwo wonke umuntu ofundileyo longafundanga ukuthi imi kanjani. Hhayi, kasilungiseni ilizwe bakwethu. Khonokokuba silokhu sidonswa ngokuthi kuthiwa i-opposition, opposition what?
Ye, kodwa kulabanye phela abathi khonoko okukhuluma ngakho ukuthi kulabantu abanikwa imali, ule iqiniso lakhona elokuthi hayi phela nanku siyakubona abanikwa imali?
Hathi, mina angikhulumi nge-evidence, mina ngikhuluma nge-research ukuthi iyasithengisa ukuthi i-opposition yavela ngayo. When the opposition yathi iqalisa ngona, actually i-opposition yeZimbabwe okuthiwa i-MDC, abantu bathi yaqala ngo-99. No, opposition political party yaqala ngo-1996, ifonywa ngumuntu owakuthiwa ngu-George Lemke. U-George Lemke oyisizalwane seDenmark, owayethunywe ukuzoguqula i-ZCTU ukuthi ingameli izisebenzi ibe yi-political party.
Ye, ngase uzokuyiwa phambili pho kumele kwenziweni futhi.
So kumele-ke silandele ilizwi likababa uMnangagwa lokuthi unite, re-engage. Ukuthi re-engage, kumele bona laba abanamazwe esasikhubane lawo, kumele baqalise ukunanzelela ukuthi hayi, abantu laba badinga ubungane, ukuthi abantu bakhumisa nomlotha, sithi hayi sesizwanana njalo. Nxa sokuzwananwa, laba-ke bakhitheke izijezo zomnotho wabo, ama-sanction. Laba-ke kabayenze ukuthi ubungane. Angithi we scrapped out ama-conditions okusebenzela kuleli lizwe, okwe-indigenization policy konkana. Kati bafuna size siguqe sikhothe ngakwabo. So kumele sithi singayenza khonokho, sifakeni umbono sonkeni njengabantwana beZimbabwe, sikhohlweni nge-politics zamaparty ezixeganisayo. Kanti abantu kababoni yini ukuthi uyazama umuntu kamlimi. UMnangagwa has gone all forces out to try and do the best for this country. But people just want to remain behola, behlala ezindlini ezivula amagede ngama-remote at the expense of the suffering yabanye abantu. Kunje kathesi ngivele ekhaya ePlumps kotokwana. Ngithe ngisuka kuma-celebrations okuwina eDombodema, ngikhose emfuleni uThekwane ngawula bridge, ngakhosa ngadlula kotehanga, ngangena amagaragata, ngadlula futhi emvuyeni ePlumps. The roads are bad. Why? It's because of these economic sanctions lokudonselana mtakababa. Izinja ezingu-2 zingabe zilokhu zidonselana zibhongelana zikhangela ithambo, leze lithathwe ngeyinye yesithathu zingayidlali, zingalidlanga lelo thambo.
Lo ngumnumzana Dingumuzi Phuthi omele isiqinti sebulilimango edalele ePhalamende xoxe laye ekobulawayo. Unkosazana Dabita Khumalo uthi uPhuthi uyazikhulumela nje.
Abantu bezanu maZimbabwe amahle, hlalani libazi ukuthi sebafunda ukuzigambela amanga, sebafika esigabeni sokuthi amanga abasesiba liqiniso. Ngoba kanti okumangalisayo ngomnangagwa namhlanje ukuthi ufake ikabinethi, ungene nini, umgabe bamkhiphe nini. Last year, sikhuluma kunje nje, ifike lakakusela, emashoko sezathenga inkulu. So angikho umuntu bangomani, ayisho ndaba yabo, sebafunda ukuzigambela amanga, sebekwanti lathi kumele silandele amanga.
Ye, bakhuluma njalo ukuthi iMDC ngabantu abanye abafumbathiswa imali ngabantu abentshonalanga. So ke abakhulumayo vele konke bakhulumela amazwi entshonalanga. Ungathi ninqaba phendule kona.
Sifumbathiswa imali ukuthi siyenzani ngemali yankhona. Kabasitshele bona ukuthi imali kaZulu abayitshontshe ekuseni emini lantambama, sisidla imbuya ngoluthi, asila fuel, asila nithi. Ingathi sifumbathiswa, ngathi babafumbathiswa umakhuphe ukuthi adilize umhlangano kaZulu. Manje bebelamanga ngoba kabasawudilizanga ngobabo u-advocate Chamisa wawina ukhetho lokuba ngumongameli welizwe laseZimbabwe.
Ibathi njalo lichitha isikhathi lokho esenza imihlangano yenu. So ke bathi kwakathesi ngcono phela ibambane lebandla leZANU PF lisebenze lani kwezethu lithuthukise ilizwe. Kambe ungathi nikona?
Le imihlolo sibili esingakaze siyizwa njengantwana, sibambana namasipeli ukuyantshontsha yini. Asoze sibambane nabo, bathi bona banqoba kukhetho. Kanti kithi sebefunani, thina esesikwenza ukuyangena kuZulu ukuyamazisa ukuthi ukhetho lwahamba njani, sanqoba njani, njalo iZANU yantshontsha. So kona nqabe zitshela ukuthi babantshontshe ukhetho lwantshontsheka yini. Asambeni kuyantshontsha i-economy, sibone bazayintshontsha yini. Umbazathumile amasotsha bayedubula amaprayizi ema-supermarket.
Ye, baphinda futhi bekhulume ukuthi phela kulezi jezo zenoto bayacabanga ukuthi vele iMDC yiyo phela ezibambe esidukwini. Ngakho kumele lilwise ukuthi zikhitshwe kwezethu ilizwe leZimbabwe lithuthuke. Kambe lizakwenza khonokho?
izijeziso zenotho izigera yaba khona ngesizathu sokwephula ilungelo likaZulu. Kathesi umphakathi umhlaba wonke ujikelele ukhanyele, badubile abantu babulala abantu. Yiyo indaba eyenza ukuthi izijeziso zenotho zibe khona esithi ngama-sanctions. Njalo ama-sanctions wona lawa awanani labantwana baseZimbabwe, ngoba lokho sithola ukuthiwa i-humanitarian aid yompuphu labokhofini kwayela bayivele ku-US. Izijeziso zomnotho lezi abakhuluma ngazo ngezokuthi kabasoze banelise ukuthi bahambe e-Europe baye kudla imali abayintshontshe kuleli lizwe okuthiwa ngama-travel bans. Abangeni e-UK, abangeni e-US, anyway e-Europe kabangeni ngokuthi bayephula ulungelo loluntu. Khathesi bamthengisile umhlaba wonke ngokubulala abantu abayisikisi bedutshulwa ngamasosha umphakathi ukhanyele.
So vele alizimiselanga ukuthi lisebenze sebenzelane lezano nje ngenye indlela.
Asihayi eso sezenzeni thina sawina phela ubakuthanisa wena nge-2.6 million votes. Kanti yena umnankazi wawina ngamavoti amangaki? Thina sawina kukhethu. So sesiyatshela uZulu ukuthi hayi ukhetho sawina. Ukwenzela ukuthi singene sibuseleke ilizwe uZulu ngeke zakutshela ukuthi senzeni.
Lo ngunkosazana David Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MTC Alliance, obekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo. Umnumzana Mthuli Ncube osanda kukhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ngumphathintambo wezemali uthi kumele kubiselwe idola leZimbabwe. Uncube wethule lokhu ngesikhathi ekhuluma lentathe lezindaba esigodlweni sikamongameli eHarare, lapho ofungiswe khona labanye bakhe ukuthi baqalise umsebenzi welizwe. Uthi uza kwethula okumele kwenziwe ngemali yelizwe leZimbabwe ekupheleni kwenyanga kulokhu okubizwa ngokuthi yi-monetary policy statement. Uncube uthi basebenza kancane kancane ukuze kulungiswe konke lokhu, kodwa ke okukhanya kusobala ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe uzathuthuka nxa imali ngaguquka.
My vision, which is, and it's really, I support the president's vision of turning Zimbabwe into a middle-income country in the next few years. It is doable. That will require pushing forward with stronger growth that is sustained.
Engikubonayo njalo engikunakanayo ikhona kuke okucatshangwa ngumongameli. Ngibona ukuthi kumele sisebenze sibili gadalala ukwenzela ukuthi silungise umnotho welizwe leZimbabwe. Singawulungisa kuhle umnotho lowo kuzaba labantu abaningi abakulokhu okuthiwa yi-middle class, kwenza ukuthi abantu benelise ukuziphilisa.
Ultimately, we would like to have a Zimbabwe dollar that is stable, that people have confidence in.
Siyabona ukuthi ekugcineni kwakho konke lokhu sifisa ukuthi kube le mali yelizwe leZimbabwe ezabe yiyo eyayikwenza ukuthi umnotho uthuthuke ngemfanelo. Kube lokubolekana kwemali kumbe ukuboleka imali abanye abantu abafisa ukuba layo. Ngakho ke siyakubona ukuthi phezu kwalokho esikwenzayo konke siyabe sikhangelele ukuthi ilizwe leZimbabwe libe nemali yalo. Imali yalo phela yiyo eyinsika yomnotho.
Abanye abantu kodwa bathi kwesabisa kakhulu ukubiselwa kwedola leZimbabwe elenza ukuthi umnotho uphose udilike kusukela ngomnyaka ka-2000 kusiya umnyaka ka-2008. Kulabanye njalo abasekela okufiswa umnumzana Mthuli Ncube, abanjengomnumzana Mbuzi Ncube webandla le-MTCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe.
Umbono wakhe nxa kuyiwo lona lo okuthi iZimbabwe kumele ukuthi siye kuZimbabwe dollar, mna ngiyavumelana laye ngoba phela simphe umsebenzi lo thina ukuthi khona zami ukuthi asilungisele umkhonomi wethu. And kakho omunye umuntu engimbona sivele qualified mina njengokwenza i-research yami engiyenzileyo ngayo Mthuli Ncube ukuthi engasikhipha kulolu dube sikilo. Ngombono wakhe yena sibili le research esengiyibalile lokho akuthoyo kuyabe ku-right sibili, ngoba i-bond siyayibona ukuthi ekuqaliseni yaqala kuthiwa i-bond notice afanana kanye equivalence yayo le-US dollar, kodwa sesiyibonile phela kathesi i-bond ukuthi it's almost 1:2 kathesi lapha kuma-black market yabo.
Ye, kodwa nxa sikhangela ke kulabantu abanye abathi bayisaba ukuthi idola liphenduke eZimbabwe ngoba bakhumbula imali leyana babeyithola ngamabhara leyana ungathi nangakhonokho.
Kwelikho khona okuengikutshoyo ukuthi uyabona uku-adjust-a vele from one economic condition usiya kweyinye kuza letu ubuhlungu sivile. Kodwa into esingayaziyo leyo ukuthi kuzaba yibuhlungu yini. Kumele sithembele kuye umnumzana uMthuli Ncube ukuthi njengoba izinto lezi yena wazifundela engingcwethi izo ukuthi yonke nje into angabe ezama ukuthi ayirecommende ukuthi khona sizame ukuthi siphume kulolu dubesi kilo, kumele sizame ukuthi simsekele, you know, ayikhona ukuthi sibe simphikisa ngani thina ithi ngcwethi kuzo into ze-economy lezi. Uyabona mnumzana tu.
Umnumzana Mozi Ncube lilunga lebandla le-MTCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khubhe. Sixoxelaye ese-Washington DC khonapha kwele Melika. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
Singasinceda kakhulu ngoba abantu basesekhaya badibekile, akunamali. Le-US dollar bayisebenzisayo ekhaya, i-US dollar lapha idola iyagada ibhasi kumbe uyakwanisa ukuthenga isinkwa. Ekhaya abantu basebenzisa i-US dollar bangayikhothi, eyenza ukuthi impilo zabo zibe nzima ngoba intengo isuka ibe phezulu. Hayi, mina ngiyavumelana layo uNcube nxa ekhuluma ngokuthi kumele sisele idola ngoba kuzanceda abantu abaningi. Lokuthi lathi sizakwanelisa ukuthenga izinto ngentengo efaneleyo ekhaya, emuntwini osebenzayo ohola iZimbabwe dola athenge kuhle, abhadale zonke izinto zakhe, imfanelo zakhe azisebenzisayo ngemali ayiholayo. Hhayi, umuntu esihlalela eZimbabwe idola ivele ingekho, iyo esetshenziswayo ukuthi ibhasi sikhangelelisa ibhasi imalini, kodwa idola yakhona ingalalinganiso esifaneleyo.
Ye, kodwa kulabanye abayisabayo kodwa ukuthi idola phela uyahamba uzuthwele futhi amaqubaquba engxa kungabuyela kunkana kwakuyikho khona kuqala. Akubona ukuthi ungaba njani?
Hayi, lokhana kwakuqala ukuthi idola yaqinisiwa yi-inflation. Thina maZimbabweni sesilokwesaba kakhulu. Mina ngibona ngani lapha esesikhona kathesi sisesimeni sokuguqula, and izinto nxa ziguqulwa asoze ziguqulwe ngendlela esiphangiphangi
njengoba esitsho ukuthi kuzayibitela mpitana mpitana. Unkosikazi Priscilla Ndlovu yingcwethi kwezombusazwe, esixoxa laye eseSeattle eWashington khonapha kwele Melika. Umanyano we-MTC Alliance izolo ukhethe umnumzana Weshman Ncube lo mnumzana Morgan Komiti ukuthi babe ngabasekeli bangamnumzana Nelson Jamisa ndawonye lo mnumzana Elias Mutsuri. Unkosazana Davida Khumalo ukhethwe ukuba umgcinisihlalo, njalo umsekeli wakhe umnumzana Tendai Biti. Umanyano lo usulibandla linye. Sixoxe lo Makhumalo, yena okhethwe njalo ukuba ngumkhokeli wamalunga e-MTC Alliance edale lepalamende.
Kulezikhundla eziningi ezifakiwe ama-portfolio secretaries lokuthi abazabe besiza ngama-shadow secretaries e-parliament. So ngilethemba ukuthi njengebandla sizakhipha ugwalo silitshengisela ukuthi ngubani ongene kusiphi isikhundla, ngoba baningi kakhulu ngengamaqamba amaziso.
Ibandla iselibambene liqhubeka liyi-MDC Alliance kumbe ebizweni sokusiba njani khonapha?
Njengebandla yakhonokho ama-life partners bazakhipha umbiko ngoba bebehlangene ukuthi uhambisa njani ukuthi i-MDC Alliance kumbe i-MDC. So ngilethemba ukuthi kusasa uphambi kwakusasa babezebekhipha umbiko ukuthi sihamba njani, kodwa kukhona ukuthi abanye bethu bonke sesizabambana sibe nyandani.
Selibambene, libambene kuhle, akuzange kube lokuxokozela kumbe kube lokukhalalelana ukulwisana endabeni zezikhundla lapha?
Hayi, ukulwisana kakukho. Kwenza ukuthi kumelelani okumumethe ukuthi ungubani ongene ngaphi, lapho ngizabona khona ukuthi hayi, sizamile ukuthi singenise labanye bethu laba kade bengaphandle, sidinga indlela zokuthi sigenqule umbuso wezayo.
Wena njengomgcinisihlalo webandla omutsha, kuyini okuthembisa abalandeli bebandla?
Okwakhathesi ngingabathembisa lutho. Ngifuna ukuthi ngiye ngihambe ngihlala phansi lobaba ukomiti onke enginikeze ngomgcinisihlalo ukuthi angithengise ukuthi uvela ngaphi ucine ngaphi. Lami nxa sengisuka-ke lapho acine khona, ngizakwazisa uZulu ukuthi sabe sesisebenza ngayo.
Uhulumende kamnangagwa lo omutsha limbona njani?
Ukhulumende ama ministers lapha beNangagwa akuntshintshi lutho Ntunga ngoba lapha indaba ekhona ngokuthi uMnangagwa uthethe imbodlela entsha eklini wathatha amafutha ekukhungeni kuthiwa khona ama-chips asemnyama sithi asekechu wawathele embodleleni na akuthintanga lutho alokhu emnyama amafutha ngoba nxa kuyukuthi ungumongameli ungena esikhundleni ngendlela athena wawina ngayo le i-50.6% leyo kanti yini indaba kungasela kudla ezitolo yini indaba intengo zezinto zezikhwelile yini indaba sesingasela mafuthi kuyakhombisa ukuthi akazanga nqobi so abake bazame sibone ukuthi kuyini abazakwenza okwebehlula ukuthi bakwenze nge-38 years bebusa belomgabe la esebenza lo mgabe namkazi okunguye asazi ukuthi bazantshintshana ngoba lapha nxa sisithi vele kumnyama kumnyama ngoba kutshintsha kube mhlophe.
Unkosazana Davita Khumalo ngumgcini sihlalo we-MTC Alliance wekhuluma lo ntukameli Nkomo ese ekobulawayo. Ezinye izakhamizi zakobulawayo zithakazelela ukukhethwa kwankosikazi Judith Ncube ukuthi abe ngumphathintambo wesabelo sakobulawayo. U-Anasis Jezia Ndlovu usethulela lolo daba.
Uzulu wakobulawayo wamukele ngezandla zombili unkosikazi Ncube othatha isikhundla esichiwe unkosikazi Angeline Masuku ethi ubukhokheli bakhe ababuphumputhi. Umphathintambo wakobulawayo umsebenzi wakhe ngokuba ngummeli wesigaba kumongameli ebantwini kanye lokubona ngentuthuko yesigaba esebenza lengatsha zikahulumende. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi akusenjalo uyakuchaza lokho.
Kahle kahle uprovincial minister ngummeli wabantu besigaba kumbe province umongameli welizwe ngumuntu okhangele ezentuthuko for iprovince naleyo wonke lama affairs abantu adingakalayo ukuthi umongameli bekwazi konke lokhu kumbe kusebenze khona kodwa ngendlela esasebenza ngayo eZimbabwe isephula iconstitution yethu sokwaphendulelwa lokho. Uprovincial minister sengummeli kamongameli ebantwini sengumuntu ohlale kuya lezinto zikamongameli kuphela akusela lani two way kufanele ibe khona ukuthi kube isikhalazo zabantu siya kumongameli kumbe ama-developmental agenda siya kumongameli.
Iningi labantu lijabule ngokukhethwa kukankosikazi Ncube bethi bebevele bephila laye njalo ngumuntu osukumela phezulu kwezentuthuko. Unkosikazi Anna Moyo ucele ukuba umphathintambo osekhona engabalibali kodwa ulethemba ngoba ubevele esebenza labo kuhle.
Kathe sesikukhangeleleyo njengomama uminister of state sikhangelele ukuthi akhangele kakhulu ananzelele njalo omama bethu lapha kobulawayo ukuthi ngabomama abafisa ukuphakama baye phezulu ma-business lakukho nje konke ukuthi baba ngabomama abaphakemeyo. Manje esikubonga kakhulu sibongela ukuthi uminister of state lo esilaye ngumama ovele owazi kakhulu ngezinto zama-project, ngumama ovele obesebenza labomama iminyaka leminyaka, futhi simkhangelela ukuthi ngumama ozasinazelela kakhulu thina njengabomama bakobulawayo.
Unkosazana Nokuthula Sibanda oyisiphathamandla sohlangothi lwabesifazana ese-Women's League kuzanu PF uthi unkosikazi Ncube yinkabi endala.
Umama wethu uminister of state sikhangelele ama-projects ikakhulu lezimali zona lezi ukwenzela ukuthi sizame ukwenza lokhu nalokhu okwezandla njengoba ebekhethe umuntu ongumama abasenzele kahle kakhulu. We are very excited and okuningi siyakwazi ngoba silaye ephathini inkabi endala udubo lwethu vele uyalwazi.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Viola Mpofu uthi bona bacela abancede ekusunguleni amabhizimusi.
Sifuna i-upliftment yabomama ukuthi ancede omama kuma-project kuma-businesses ukuthi omama bakwanise ukuqalisa ama-business abo babe self-reliant bangabi bedependa kubobaba. That assists, that push esiyifuna kumama ukuthi asincedise in those areas. Some of us silama-plots ma farms but asila nto zokuthi siqale senze njani. We have the land but ukuthi senze njani, just need a push bese sisebenzela bese siqale senze.
ilunga leZip uNkosazana Theresia Rwafa uthi bakhangelele ukuguquka komumo njalo ubulawayo usezathuthuka.
Njengabo mama sikhangela ukuthi into eziningi zisatshintsha njengoba selo minister onjengumama oyaziyo ngoblawayo ukuthi iblawayo ime kanjani plus sike sasebenza laye engakabi nguminister.
Unkosikazi Nekhi Muzenda uthi ukhangelele ukuba unkosikazi Ncube aphathe omama lobulawayo ngokufanayo angabahlukanisi ngamabandla ezombusazwe.
Njengobona sesilo uminister omutsha sesikhangelele ukuthi yena abambi abomama bonke angakhethi ukuthi umama lo angabi lokuthi uyayenzela abomama abaziyo njengabanye abomama ekujayele ukuhlangana labo. Yena kabambe umama njengomuntu wonke angakhethi futhi ukuthi lo ngowephathiphi lo ngowephathiphi umama ngumama kafananise bomama bonke.
Unkosikazi Ncube ubevele esebenza kukhansili yedolobho lakobulawayo ebona ngemisebenzi yezandla yabomama labasakhulayo kunye lakuzano PF. Ekusebenzeni kwakhe uqhube inhlelo zentuthuko ezimbalwa kanye lokuthengiswa kwemisebenzi yezandla yakuleli kwamanye amazwe. Iningi labantu lamukele ngenjabulo bethi bayazi ukuthi uzamela abantu ngempela njalo aqhube imisebenzi elakho ukuvuselela idolobho eselibhazalele ngesisu kwezentuthuko lemali. Yimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okwamanje-ke sokuisikhathi senu mazibaba mahle ukuthi sixoxeni kolapha-ke ngokukwethulwe kumzala Mthulisi Ncube othi sokumele idola leZimbabwe ukuthi libuyiselwe kancane kancane kwele Zimbabwe. Siyakwazi ukuthi yena uNcube umphathintambo wezemali kwele Zimbabwe. Ngile nhlahla ngoba lokuqala lapha okhona ecingweni uBillson Boyd. Billson Boyd, kunjani?
Ngiyaphila baba, kunjani la?
Ngiyaphila kakhulu. So akutsho wena ulibona njani udaba lolo?
Mina ngithi idola kalivuyisile yikho kuzatshengisa ukuthi i-cabinet kamnumzana Mnangagwa isebenza ngamandla, ngoba kungangena i-cabinet lokho esisebenzisa imali zakwamanye amazwe akusoze kusitshengisa ukuthi kule ngqubela phambili ekhona kumbe lokho esimi one down.
Kodwa-ke akusoze kube le nkinga liyana eyake yabakhona yokuthi idola phela abantu bagcina sebelichola-chola kugcine ligugudeka intengo yalo.
Konapho-ke yikho lapho esifuna ukubona khona ukuthi yi-cabinet ezimisele ukutshintsha impilo yabantu beZimbabwe. Siyakwazi ukuthi into ezinjalo zizaba khona and sifuna ukubona ukuthi bazazenqabela njani, njengoba kuwumbuso othe wona usuzinike amandla okuthi ungasebenzela ilizwe leZimbabwe.
Phose lokugcina baba.
Mina ngakhuthaza umnumzana lo umthuli Ncube ukuthi ngaqhubekele phambili alibisele idola leZimbabwe silisebenzise ukwenzela ukuthi noma siphuma sesiya kwamanye manje njengokuthi kanje kunje sengifuna niseBotswana ngikwanisa ukuthi manje lekhaya ngizolisebenzisa idola lelo nditshintshe eBotswana ngiphiwe enye imali yangapha eBotswana.
Awubonike mfowethu, siyabonga kakhulu. Ye, sengilomunye-ke ubaba ecingweni lapha ukuthi ngizithi nilobani. Mnumzana, kunjani? Kunjani baba? Kungazani ke ucingo lwakhe alungeni ngemfanelo. Uyaphila yini mfowethu? Ukhona baba khona apha ecingweni? Angikuzwa kuhle. Kukhanya ngazani ke ucingo lwakhe ungani alutopheka kuhle, kodwa limzwile ocina. Kodwa isikhathi sethu yiso sidliwe umangoye. Singake hlukani wothi sikhangele ezinye indaba ebesikhokhela namhlanje. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi idola leZimbabwe sokumele ukuthi libiselwe ukwenzela ukuthi umnotho uthuthuke ngemfanelo. Ibandla leZANU-PF lithi abantu kabakhohlwe ngokhetho bakhe ilizwe leZimbabwe. Umanyana we-MTC Alliance ukhetha inkokheli entsha kulandela ukuguqulwa kwawo ukuthi ube libandla. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje ngolibalelisayo ngoKip Stube.